Mazolo obulawayo wethuswe ukuhlaselwa ukanduna nhlanhla yamangwe khayisandiweni kobulawayo bethi kuyazila. Undiweni ubeke wethula amazwi angabe egcunule abasekeli bebandla elibusayo awukukhuthaza ukuqhubeka kwezijeso zenotho ezetheswa uhulumende weZimbabwe ngamazwe athuthukileyo angentshonalanga lapho esola uhulumende ngokwabela indawo elentaba eyentaba zinduna kumnumzana Floyd Ambrose. Intaba yentaba zinduna iqhakathekile kakhulu embalini yabantu bosendo lwemandebeleni ngoba kulapho okwafikela inkosi yabo umzilikazi kamashobane ngakho ke bekungamelanga ibe yingxenye yepulazi elabelwa umuntu kusephula imithetho ephathelene lezamasiko kutsho undiweni. Abanye bayamsola ngalamazwi okukhuthaza ukuqiniswa kwezijeso zenotho kodwa iningi labantu bemandebeleni bayamsekela bethi kumqoka akukhulumayo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube usole kakhulu ukuhlukuluzwa kwanduna ethi kulihlazo.
Ukuhlaselwa lokwethuselwa kwenduna kuyinto embi kakhulu ngamanyala abantu abakwenzileyo abahloniphi sizwe abahloniphi bona. Akukho ndawo emhlabeni lapho ubunyamazana obunje obuvunyelwa khona. Ngangabe lilembono ehlukeneyo lingabantu liyahlala phansi likhulumisane ligxoxisane.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo umabhalane jikelele we-ibhetshu likaZulu inhlanganiso layo elwela amalungelo oluntu uvumelane loNcube.
Kulusizi lokho kwenziweyo ikakhulu sikhangele ukuthi inkosi zomdabuko ziyahlonitshwa njalo uhulumende yena lo uhlale sitshela ukuthi yena uyazihlonipha kodwa kwenziweyo ngoba induna ikhulume ngengakufisiyo ukuthi kwenzakale esigabeni sayo bona labo phinya beyikho bakufunayo bebese bethumela inswelabuye ukubana ziye mbamba. Siyakusola lokho asikukhangelelanga eZimbabwe ekhululekileyo.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe njengebandla bayasekela imibono kanduna undiweni.
Indaba ibonisa sobala ukuthi ugovernment weZimbabwe ni ulengeta bechabi. Sithi ngeta bechabi ngoba recently lombo sha izakhamizi zalile ukuthi indaba leya nithengiselwa amaChina ngoenergy umtodi. Azange sizwisane PF iba kumsindo, azange sikezwe besilwa lo muntu. Njalo uShoti Njalimira eMalangeni uke wakhuluma wathi yena usekela izane PF kwaze kwayiwe ecourt, kwaphuma i-high court order eyalisa uShoti Njalimira ukuthi esekele kwezombusazwe. Azange sibezwe bekhuluma abantu bezane PF, azange sibabone behlukumeze uShoti Njalimira. Namhlanje uChief Ndiweni umela abantu ekhulume iqiniso cayisa i-government ukuthi kumele bebe accountable ukuze kungabili ama-problems elawa esihlangana lawo elizweni kodwa sebemuhlasela kutshengisela sobala ukuthi vele sibuswa ngodwayi asibuswa ngabantu abazinto abayenzayo.
Ilunga lebandla elibusayo ku-Central Committee yezanu PF owayelilunga ledale lephalamende umnumzana Joseph Chuma uvumelane lenduna uKhayisa ekubeni lelungelo lombuso entabazinduna kodwa esola inkuthazo yakhe yezijeso zomnotho ethi lapho uphosisile.
Ukukhala kwakhe ngendaba yentaba yesintabazinduna akukho phandle komthetho womdabu wethu khonale entabazinduna uqondile esibini. Kodwa lapha mina emburakanda induna yethu isuke yadlulisa ukuthi abese seqela enguqwini le politics esebiza into zama sanction lento ezifana nazo nalezo. Mina bembona kanti induna yethu ngabe idinge indlela ekuhlala phansi yakhulumisana lohulumende.
Abantu baveze imibono ehlukeneyo ngokuba undiweni abe lamandla phezu kwentaba yentaba zinduna lesimemezelo sezijeso zomnotho kodwa ngemva kokuhlaselwa kwakhe izolo wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeTwitter ethi kabuyeli emuva ngakukhankaselayo lokumela isizwe sakhe samandebele njalo intaba zinduna ngeke iphiwe umuntu wokuza uzaphazamisa imikhuba lamasiko abo ethi uma uhulumende engafuni ukwenza okufunwa ngabantu kuhle etheswe izijeso zomnotho ngokubathathela umhlaba wabo. Wengeze ethi akekho engozini okwamanje. Kusenjalo ngemva kwesiga sokuhlukuluzwa kwakhe izolo amabandla ezombusazwe aphikisayo lenhlanganiso ezizimeleyo akhiphe imibono yokusola okumehleleyo anjengebandla ele MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ele MRP lona selikhiphe abantu abathile ukuba babone ukuthi uNdiweni akula muntu omhlukumezayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.